siyalambulela kuhlelo lwethu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 Ntulikazi 2016 silethelela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Sina sifuna ukuthi uzulu weZimbabwe abekwazi ukuthi sizimisele ekumeni eqinisweni. Ngalokho nxa amagqwetha engathi thina siye zinikela emapholiseni siza kwenza njalo namhla sizwe ukuthi basethesa icala lani. Nxa ukuthi siyavalelwa sivalelwe, nxa sisiye emthethwandaba yelizwe sihambe siyethonisiswa icala lakho nasizwe ukuthi icala lethu ngelo.
Abakhokhela umkhankaso wokukhuthaza inguquko yeZimbabwe abagoqela umfundisi Evan Mawarire owe This Flag campaign kanye labesijikile labanye babizwa ngamapholisa ukuthi bazinikele.
Sifuna ukufikisa amazwi emduduzo kumoya kosibanda ngemva kokuba uDumisani Sibanda etshonile. Abaningi basakhumbula wakwaba ngumongameli weZimbabwe Union of Journalists maze engumuntu obelwela amalungelo entatheli izindaba.
Omunye obeyintatheli izindaba edumileyo uDumisani Sibanda obhubhe ngomvulo ubekwe lamhla emathuneni awe Lady Stanley Cemetery koBulawayo. Kuwoza Friday lamhlanje intatheli izindaba yethu uBenedict Nhlapo uleqembu lomdumo weRumba elejwane Diamond Express elikhokhelwa nguNtobe koMfululi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kolumsakazo. Abakhokhela umkhankaso wokukhuthaza inguquko eZimbabwe abagoqela umfundisi Evans Mawarire owe This Flag campaign isikhulumele senhlanganiso yethu jamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi kanye lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eNational Vendors Union of Zimbabwe umnumzana Stan Jorwadza bakhuthazwa ukuba bazinikele emaphiliseni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yenhlanganiso eziphatheke emkhankasweni lo ithi izoqhubekela phambili kuze kulunge lanxa isethuselwa ngamapholisa kwathunjwa ababili babo izolo usihlwa abalokhe bengaziwa lapho abakhona. Omunye wabadingwa amapholisa phezu kwemikhankaso yokutshengisela eyenzakala elizweni okubalisa owangolwesithathu ngumnumzana Promise Mkhwananzi.
Thina singabantu abalandela umthetho welizwe. Ngalokho ke siza kuya khuluma lamagqwetha ethu basixwayisa ukuthi nxa sekunje senze njani. Kodwa thina sifuna ukuthi uzulu weZimbabwe abekwazi ukuthi sizimisele ekumeni eqinisweni. Ngalokho nxa amagqwetha engathi thina siye zinikela emapholiseni siza kwenza njalo namhla sizwe ukuthi basethesa icala lani. Nxa ukuthi siyavalelwa sivalelwe, nxa sisiye emthethwandaba yelizwe sihambe siyethonisiswa icala lakho nasizwe ukuthi icala lethu ngelani.
Utshele intatheli izindaba uMkhwananzi ukuthi yena labanye bakhe lokhe besemnyameni phezu kwabathunjiweyo ababalisa u-Austin Yakuphinda lo-Lawrence Thembeza abekade bephatheke kwezokufundisa uZulu phezu komkhankaso wethajamuka sesijikile.
Bathunjiwe ngabantu abangazakaliyo ukuthi ngobani, bathethwe ebusuku ngemota bagqitshelwa phakathi kwemota naleyo bahanjwa labo. Thina sizama ukuxwayisa amapholisa nxa kunomuntu olecala abotshwe ngamapholisa esiwaziyo alophawu olweyunifomu yamapholisa. Lokho ukuthi abantu bebethunjwa ngabantu abangazakaliyo akukho emthethweni, and sifuna ukukhuthaza lapho abathuma laba bantu lalaba abantu abenza izinto lezi ukuthi lokhu abakwenzayo akulunganga.
Amapholisa ohlangothi lwe-CID Law and Order abikwa eke yazama ukumthatha ngamandla umkhokheli wenavuzi umnumzana Stan Jorwadza kodwa wanelisa ukuphunyuka. UMkhwananzi yena ubethi uza kuyazinikela emapholiseni ngehola lesihlanu emini yantambama ehamba legqwetha lakhe umnumzana Trust Manda uyakuzwa ukuba udingelwani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Konjalo nje abantu phose enkulu ikhulu ababotshwe koBulawayo kutshengiseleni kwangolwesithathu ngokungayi emsebenzini bekhonona ngokonakala komumo wezomnotho lezombusazi elizweni lamhlanje bamiswe phambi komthethwandaba bethonisiswa amacala ehlukeneyo. UNothando Sibanda usethulela lolu daba.
Abanye balaba bantu bakhululwe ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail abaseleyo babikwa bezaqhubeka belethwa emthethwandaba ngomvulo. abane kwabangamachumi ayisifica munwe munye lambili i-92 bahlawuliswe ibeyili amachumi amane amadola i-$40 besetheswa icala lokubangela udlakela i-criminal nuisance. Iqwetha labo umnumzana Tanaka Mkanyi uthi abane laba bazaphenduka emthethwandaba mhlaka 21 yonale inyanga kuthi abangamachumi ayisifica minwe mibili lasifica minwe mibili i-88 betheswa icala lokubangela udlakela betshengisela njalo phakathi kwabo kule bantwana abambalwa omunye wabo obikwa etshaywe kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi bembopha. Umantshi unkosikazi Evelyn Mashavakure ukhulule abantwana ababili wabanikeza abazali babo kwathi oyedwa kakhululwanga ngoba umzali wakhe kakabonakali ngakho-ke uvalelwe labanye abamelele ukumisa phambi komthethwandaba mhlaka 21. Uqhubeke umantshi ethi uzakwethula isinqumo phezu kwabanye abaseleyo ukuthi bahlawule nalo bahatshi isibambiso sebail ngomvulo kulabo abangamachumi ayisificamino emibili lanhlanu. Kukhulunywa ngebail umthutshisi umnumzana Taurai Hondo ubethi icala lodlakela elibhekane lababotshiweyo likhulu kakhulu kungakho bengavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail ngoba balakho ukulibalekela icala kodwa amagqwetha ayisikhombisa amela laba bantu agoqela uLison Ncube, Jonathan Twangirai, uDumisani Dube kanye laye uMkani abasuka eZimbabwe Lawyers for Human Rights le abameli Human Rights Lawyers bamlandulele wethi umuntu oyetheswa icala umsulwa kuze kube lobufakazi obukhombisa ukuthi ulecala obumgceke. Ngakho-ke acela ukuba bonke abantu bakhululwe ngebheyili. Abanye njalo abahlanu abalecala lokubangela udlakela ngolwesithathu bamiswe phambi kukamantshi e-West Commonwealth bahlawuliswa ibheyili yekhulu lamadola. Abanye njalo ababili bahlawuliswa amachumi amabili amadola wathi owesihlanu kahlawuliswanga njalo bebemelwe nguNcube, uTswangirayi loMkani bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba mhlaka 21 yona le inyanga. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Ukuhlaziya ukubotshwa kanye lokuhlukuluzwa kwabantu lokhu uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi okwenzakalayo. Okokuqala, abantu bekufanele babekwazi ukuthi ama-uprising anjengalawa ngingakubeka ngesilungu ithi i-protest, wathi ngathi i-uprising. I-protest enjengale abantu betshengisela ukuthi abaphatheki kuhle ngendlela isimo somnotho esiyiso sona eZimbabwe le nkululeko zabo nje zonke jikelele bekungeke kuye ndawo eqinisweni ngoba ilizwe leZimbabwe vele lona lodwa li-divided kakhulu abantu behlukene ngemibono la ngengathi ngesilungu on tribal lines bekungeke kuye ndawo. Okwesibili, ukuhlukuluzwa kwabantu lokho esikubona kusenzakala izano vele iphila njalo so kungasimangalisi yiyo i-language izano eyaziyo ukuthi nxa kungathiwa kuba lolutho olukhona abantu behonona kumele bahlukuluzwe yindlela izano ekwazi ngayo ayazi ayizano kayazi any other language so mbona ngani kuhle sikuzwisise ngaleyo ndlela.
Uthi wena kuyanga ndawo okuyinto lokho Mhlanga njalo uthi abantu behlukene ngemihlobo kodwa esikubonileyo sibone abantu bemanyana koBulawayo kwezinye indawo zonke eHarare ngaphi langaphi ilizwe livalwa ngolwesithathu ayisiko kubambana kwabantu yini kono?
Asiko kubambana kwabantu enkomo esikubonileyo kusitshengisa ukuthi even nxa singathi phecelezi ngesilungu i-demography yelizwe laseZimbabwe abantu abahlala eHarare iningi labo selakwanisa ukuthi lingene lize liyefika indawo eziningi zemathebeleleni ubona abana abantu abalama-connections abantu abaseHarare yibo futhi kade kubathola betshengisela ukuhonona even lakoBulawayo khonaphana beyibo abayenza konke khonoko angithi futhi yibo lakoBulawayo ovela abasebephethe into eziningi nabathengisa baze bathengise ngitsho le makhoneni ezi-street uthola bethengisa amakhadi ama-juice cards khonokuyana yikho kutshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe vele kalibambananga.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe lapho-ke wexoxwa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Umoya obe yintatheli zindaba edumileyo uDumisani Sibanda obhubhe ngomvulo ubekwe lamhlanje emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery koBulawayo embuthaneni wabantu abasuke emagumbini amane elizwe abagoqela abenhlanganiso zentatheli zindaba ezimbalwa asebenza lazo ezinjengeMedia Institute of Southern Africa, MISA, iZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, iZimbabwe's Editors Forum, lezinye. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USibanda wasebenza engumhleli enhlanganisweni zezindaba ezigoqela iChronicle, iSunday News, iSouthern Eye leZimbabwe Mail. Ubezelwe ngomnyaka ka-1972 wafunda eMthethe Primary School eNjube laseSirene Boys High School. Eqeda eSirene, wayafundela ukuba yintatheli zindaba eHarare Polytechnic College, okulapho ahlangana khona lomngane wakhe omkhulu uNjabulo Ncube, umkhokheli weZimbabwe National Editors Forum. Uncube uchaze uMuyi njengomuntu obelothando njalo wafikela ezandleni zakhe ekolitshini.
Njengabantu besikhuluma ulimi lunye sase sajayelana khonapho, ayisuye yedwa, wayelabo abanye osisi abathathu, basibona uNkosi, Mangaliso, uSaliwe, abathatha ngabatshengisa indawo azobatholela indawo yokuhlala ngoba kwakuzima ukuthi uthole indawo yokuhlala eHarare Polytechnic.
Abezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo labo bebeze ukuzobeka uSibanda. Umnumzana Obadaya Moyo, okhokhela iZimbabwe Rural Libraries and Resources Development Program, uchaze uMuyi njengomuntu owayewazi umsebenzi wakhe obeqala acwayisise udaba engakalulobi.
Ube ngumuntu othakazelela abantu njalo ube ngumuntu obethakazelela ukuthi ningahlangana befuna ukwazi ukuthi kambe inhlanganiso yakho imi njani, lisebenza njani. Ube lothando lokwazi nje ukuthi kade kuvele kwenzakalani empilweni yakho.
UNonceba Mkanda, owake wasebenzela umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation, uchaze uMuyi njengomuntu obesebenza labanye kuhle engakhethi.
Mina ngimazi okwesikhathi eside. UDumi ngikhumbula wenasi kwenye workshop eMthare, lapho ke ngabona uDumisani has got a big heart. La ngelinye ilanga zange ngizothola uDumisani ukuphakamisela umuntu isandla, was always loving and caring, we'll miss him. Ngakho ke sithi kuye, hamba kade uDumisani, lala ngokuthula.
Unobhala jikelele weZimbabwe Union of Journalists uFoster Dongozi uthi iZimbabwe ilahlekelwe ngeyinye intatheli zindaba elohlonzi.
Sifuna ukufikisa amazwi enduduzo kumule yabo Sibanda ngemva kokuba uDumisani Sibanda etshonile. Abaningi basakhumbula wakwaba ngumongameli weZimbabwe Union of Journalists, maze engumuntu obelwela amalungelo entatheli zindaba njengezisebenzi. Ube ngumuntu ongesabiyo ukuthi akhulume labakhulu ukuze intatheli zindaba zihlonitshwe.
UNkosikazi Matanduku, owasebenza loMuyi esawufundela umsebenzi eSunday News, uthi uphelelwe ngoba uSibanda ube ngumntanakhe.
UDumisani wabuya eSunday News ekwa-attachment seHarare Poly. Sasithiwa the Big Four eSunday News during that time. Usala kwethu sasisile sesibabili loDumi. So hayi ukuthi ngikhulume ngihluleka.
Iningi labantu lincome uMuyi njengomuntu obelobuntu. uMuyi uthiye uNkosikazi lengane engumfana ebisaselusane. Abantu lokhe bebuthene ku-70463 elobhengula extension koBulawayo. uMuyi utholakale efile endlini ngomvulo njalo ubikwa ewome umhlubulo ebuthongweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Linga kohla uhlelo Studio 7 Live tokungwa half past 8 kusiyango 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz. Ku Studio 7 Live tok lamhlanje sihlaziya ukuhlukunyezwa kwabantu bebotshwa amahlayana ngamapolisa ngemva kokutshengisela kwangolwesithathu. Lithumele i text message kunombolo yesithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Umsakazeli ulaleleyo iStudio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lapho inkokeli yamazwe awezwekazi le-Africa phansi kwenhlanganiso yomanyana wamazwe la we-African Union ihlangana ngesonto eKigali kwele-Rwanda, udaba egudwini luzaba ngolokukhetha umgcinisihlalo omutsha we-AU Commission, njengoba okhona manje unkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma wakwele-South Africa esetshiya lesi sikhundla abesiphethe okweminyaka emine edluleyo. Kuthi inhlanganiso eziphathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele zibike ngendlala embi esihlasele kwele Nigeria, ikakhulu endaweni ezingenyakatho ezilempi yeBoko Haram, lapho abantu abangaba yizigidi ezedlula izini 4.4 million abahlaselwe yindlala. Ngesizo udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ukuyengwa kwabantu bethwalwa besuka lapho abadabuka khona besiyagqilizwa kwamanye amazwe e-human trafficking isihluku esenzakala emhlabeni jikelele. Inhlanganiso ebona ngezisebenza emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 20 million abehlelwa ludubo lwe-human trafficking emazweni womhlaba jikelele. I-human trafficking kusetshenziswa njengesigqili ungaholiswa ngokusebenziswa udlakela, uncindezelo, ukuqanjelwa amanga kuthiwa udingelwa umsebenzi okuholisa ngcono kulelizweni lakho. Uthi usufike emsebenzini ufumane ukuthi bekungamanga ususebenza ungaholiswa kumbe ucine usetshenziswa ukuthengisa ucansi, kodwa lenhlawulo yakhona ungayinikwa isiya kuma kuleta elizweni. Umbiko wethule luhlangothi olubona ngezokugqilizwa kwabantu kugatsha lobudlelwano lemelika lamanye amazwe omhlaba lwe-US Department of State's Trafficking in Person loba i-TIP owethulwe eWashington DC ngonhlangula 30, 2016 uveze ukuba ele-Thailand lifakwe kusibanga sika-Tier 2 watch list. Elemelika likhuthaza ele-Thailand ukuthi liqinise imizamo yalo yokulwisana lalolu dubo lwe-human trafficking. Lumbiko ulamacebo athile kuhulumende we-Thailand okulwisana lalolu hlupho, lilethemba ukuthi lokhu kuzamnceda emazweni emizameni yakhe yokuluqeda. Uhulumende weMelika uthi uzimisele ukusebenza lowe-Thailand ukulungisa lolu dubo olukhanya lokhe lukhula mihla lemihla.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Kudutshulwe amapolisa alishumi kwafa amahlanu edolobheni leDallas khona lapha eMelika izolo ebusuku ekutshengiseleni okade kusenziwa ngabantu besola ukubulawa amahlayana kwabensundu ngamapolisa amhlophe. Kuyona le iviki kuphume imifanekiso etshengisa abensundu ababili edolobheni leMinnesota leLouisiana abadutshulwe ngamapolisa okubangele ukutshengisela emadolobheni achiyeneyo akweleMelika. Umongameli Barack Obama usole ukudutshulwa kwabensundu ngamapolisa kunye lokwenziwe ngamapolisa onsundu oseqanjwe igama kuthiwa nguMicah Xavier Johnson. UJohnson owake waba kubutho ubikwa ecatshele amapolisa ekutshengiseleni kwayizolo, wasehaza inhlamvu wabaleka wayacatsha kwesinye isakhiwo lapho waqhubeke elwisana lamapolisa okwamahola ambalwa andubana ithunyelwe irobot yambulala. Kwa Kwezemidlalo lamhlanje isedlulisele phambili imidlalo emibili yesigaba seCastle Premier Soccer League obukumele idlalelwe edolobheni lako Bulawayo kulimpela viki ngoba amapolisa esesabela kuba kungavuka umsindo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngoceleyo.
Iqembu lecholochobe kumele lidlale leqembu leMutare City Rovers enkundleni eluveve ngomgqibelo kuthi iqembu leIslanders bekumele linqikilane leTriangle enkundleni yeBarber Fields ngesonto. Umbiko okhitshwe inhlanganiso yePremier Soccer League ngehola lesihlanu namhla ntambama ukuthi limidlalo idluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe kule ngozi yokuba isimo singama manzonzo. Lokhu kuza ngemva kokuba ngolwesithathu umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Indle leFC Platinum udluliselwe phambili sekusele amahola amabili ukuba umdlalo uqale ngoba bekulobudlwangudlwangu emalokitshini agqaqele inkundla yeBarber Fields lapho bekumele umdlalo udlalelwe khona. Izizalwane zaseZimbabwe ngolwesithathu zitshengisele ezikhonona ngesimo somnotho lesombusazwe njalo kule mbiko ebithunyelwa abantu kubomakhalekhukhwini ibakhuthaza ukuba bevuke ubhova ngempelaviki okungaba yiso isizathu sokuba amapholisa esabele ukuba umsindo ungaqalela enkundleni ubusumemetheka. Kweminye imidlalo yeviki lethumi lantathu kukhangelelwe ukuba iqembu leFC Platinum lidibanele leCapes United enkundleni emandaba kusasa ngomgqibelo. Iqembu leChapungu lizemukela iqembu leChicken Inn enkundleni e-Ascot ukuthi amaqembu abekhangelelwe ukuba ngamanye angaphakamisa inkezo lonyaka kodwa aqhuba nzima athi eleHarare City kanye leHowmyners anqikilana enkundleni yeRufaro. Umdlalo wokugcina ozadlalwa ngosuku lwangomgqibelo ngophakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars leleZPC Kariba ozakuba enkundleni eBaobab. Ngesonto iqembu leHwange lizemukela eleBulawayo City eColliery njalo ukapteni weqembu leBulawayo City uXolisani Moyo uthi balethuba elihle lokunqoba.
Ngokwehle kuyawina yonke esekulekile so kuze amathi uma edlala lisatshendiwa iHwange vele kuya kuhle kudla kule futhi wapha esikodex kuze nifuna ukuvuka lalesi muvu ishinda bona lesithi abuKeps kodwa lesithi abuKeps ngabantwana vele ithimu esayina umuntu omfunayo iHwange yenzela umuntu omfunayo kusayina bewambi kungakala.
Komunye umdlalo wangesonto iqembu leDynamos lizadibana leBotha Strikers enkundleni yeRufaro. Yonke le midlalo ihlelwe ukuba iqale ngehola lesithathu yemini. Olunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iqembu elimela ilizwe leFrance lizadibana leqembu elimela ilizwe leportugal ufinali yomncintiswano walonyaka oEuro 2016 ngesonto. Iqembu leFrance lifinyelele ukuyadlala kufinal ngemva kokunqoba eleGermany nge-2 kanya emdlalweni wesemifinal, ikanti elePortugal lalo linqobe leWales nge-2 kanya kusemifinal. Ilizwe leFrance yilo eliqoqela imidlalo, njalo ifinal izadlalelwa esigodlweni salelo lizwe eParis. Selike layiphakamisa kabili linkezo iqembu laseFrance ngomnyaka ka-1984 langomnyaka ka-2000, njalo ngomnyaka ka-1984 lakho lalidlala lisekhaya kuyilo eliqoqela imidlalo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
was a Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo uleqembu lomdumo weRumba eleJwane Diamond Express eselikhokelwa nguNtobeko Mvulili.
Laba ngabafana beJwane Diamond Express beCity ikhaya. Leli qembu likhokhelwa insizwe yaseCholocho Ntobeko Mvulili Nkomo. Selethu edlala delija njalo kungela kuqala elithi ikhaya uManqoba.
Konapi propaganda.
Lapha ke bakhuthaza labo asebedliwe igoli umuntu othe ngokufika lapha wadla amagwinya wahle wathi kugibo. Ntobeko uthi ledlangade liphekwe lavuthwa njengoba kukudala isebenza lamanye amaqembu.
Leli dlalade ngithembisa abalaleli ukuthi khona imfundiso, khona injabulo unokwakha phakathi. Engokuthembisa abalandeli okuyisifiso futhi kimi ukuthi eminyakeni ezayo lami ngibe lokwami uqondane la ngibe le instrument ngikhona ukwenza ama-shows ngezindawo le-transport ngoba kunzima uma ungabe ungelakho lokho ngoba thina siphelele vele siliqembu nje.
Insizwa ethotshulwe yingwe Mhlazi ku-25 Mabasa ngo-1987 yahle yaqala ezomculo ekwayeni esikolo eChefunyi Primary. Phakathi kwa-2009 kusiya ku-2012 wayetshaya isiginci se-rhythm emaqenjini achiyeneyo. Leli ke lidlalade lakhe lakuqala esezimele yedwa neqembu lakhe leJoane Diamond Express. Kule dlalade sibalisa ethi Mbulali ngahlupheka lethi Wini. Le ethi Wini ikuthaza abasemathandweni ukuthi akumuzi ungela ntuthu. Kule ethi Mbulali kuxwayiswa labo abazala abantwana baye balahla emabhimu. Ikhona ke ethi baphelile lapho okukhuzwa khona abathakathi abaqeda isihlobo. Untobeko uthi yena leqembu lakhe nxa bengathola uxhaso bengafika phesheya kolwandle ngalo umculo.
Hayi, bangcoma kakhulu, angibengakezwa umuntu othi lirongo laphana noma kukhona nje ama-mistake laphana kodwa lona hayi liyancomeka impela kakhulu. Kubalaleli be-Studio 7 ngathi sicela uxhaso kakhulu ngisho labalandeli besixhasi bethenga ama-CD. Ukuthenga i-CD eli-original kuyasixhasa lathi ngoba uma usiyathenga ngale ngaphandle thina asuke singatholi lutho.
Untobeko uthi njengeqembu babona kusasa labo lilihle kakhulu kanti le dlalade labo lesibili izabe hlabusa ukwedlula leli elakuqala. Abafana beJoane Diamond Express baphuma enkundleni ngale ethi baphelile. Melisturo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Lomnandi sibili umculo weqembu eleJoane Diamond Express esiwuphiwe ke kuhlelo Woza Friday silo Benedict Nhlapho. Singakalugqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Abakhokhela umkhankaso wokukhuthaza inguquko yeZimbabwe abakhoqela umfundisi Evan Mawarire owe this flake campaign labanye babizwe emapholiseni ukuze bazinikele. Umuyi obeyintatheli izindaba edumileyo uDumisani Sibanda obhubhe ngumvulo obekwe lamhla emathuneni awe Lady Stanley Cemetery koBulawayo. Kuhoza Friday lamhlanje sibe sile qembu eleJoane Diamond Express. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nsithi libe lempelasonto elijukela noPraxedes Jeremiah.